uyabona amazwi omuntu omdala owakhuluma 35 years ago, umuntu le 35 years sethethe selomfazi selabantwana, nxa kukuthi uthethe kuhle ngesikhathi esiright, umntana akhalaye sethombile nokuthomba nxa engoyinkazana. But okuhluphayo ukuthi uyabe lokho ekhuluma into ezifana nayo, ilizwe kasiliboni lithuthuka, esikubonayo ukuthi ilizwe liyaphansi. Into ayikhulumayo into efana nayo, ilizwe kasiliboni lisiba le misebenzi ukuthi baqhatshe abantu. Into ayikhulumayo into efana nayo, ilizwe kasiliboni lisenza ukuthi kube labantu ababuya bezevula imisebenzi elizweni. So ukuthi abebuya esitshela esitshela into efana nayo every time, sibone ngani khona okunye kukhona sokuyikuguga, ingqondo kazisekho laphana. Njalo futhi sibone ngani into ekhona laphana sephunga ubhalela izinto abuye ezesibhale azesibalela. Thina sesidiniwe, labantu bezimbabwe sebediniwe. Bathi umgabe kahambe ayephumula, kahambe ayehlala phansi. Umuntu le 91 years ngumuntu osedlala labazukulu. Yena ufuna ukuthi abebambelele kwapha, uthe esehla kupodium khonaphana eParliament, simbone sebembamba ngengalo ukuthi ayehle kuhle. Kuyini khonokho? Kambe singabuswa lithonga thina, besibuswe ngusibuswe lidlozi, singaba lelizwe kambe.
Manje ungathini ngalokho akutshilo yena ukuthi kutha sokule 10-point plan?
Akula nto engingakhuluma nge 10-point plan aqalisa ukusitshela yona ngo-1980 kodwa izinto lokhu zidilika. Ulokhu ekhuluma nge 10-point plan sesidiniwe thina 10-point plan ngeke yamanga leyo. Kula bantu abambhalelayo bebhala izikhiwas wenzane ezingasincedini ukuthi isikhiwa kayisikho ukuthi abantu baphile kuhle, isikhiwa yisikho konto abantu basebenze, isikhiwa yisikho ukuthi abantu baphile bazitholele izinto zabo abazifunayo. Akusebenzi lokho. Esikutshoyo thina ukuthi sediniwe vele 91 years labantu bakhe amaselakhe kabahambe bayephumule. Kaba sixolele thina siqalise kutsha lungisa izwe lethu.